Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpalakazi 2022 muKifstube. Endabeni zethu namhlanje. Umnumzana Douglas Manzora ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umnumzana Lamandla lokho kuvala nje njengoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona.
Icala le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa licala le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele-Argentina lingqilana lele-France emdlalweni we-World Cup final. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu we-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba uMnumzana Douglas Manzora aqhubekele phambili engumongameli walo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana lo Manzora kukhetho lukamongameli kulandela ukwesuleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UManzora utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluzakwenza ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uManzora nguye onqobileyo.
Nominated and awarded. According to that last Sokarate Manzora is declared to be elected president.
UMasingo uthi abazancedisana noManzora emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo uManzora uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mike Mathe ngomunye wabangeneli umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili athi amayouth sithole ithuba lokuthi sisebenze kuthi. Hayi, njengoba lapha kufunakala abantu amayouth kahle kahle bebaningi befuthi. Nxa amayouth engavuthi kuyabazima. banxa ukuthi singaphuma sibe ethesezu ukuthi kabe kubayini.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Martha Sivindi ovela kobulawayo.
Silapha yiwin lose njenge Morocco le Argentina okuke kwayenzakala. So lapha siku France le Argentina.
Kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla le-MDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Letu kwa Silas Zakhewu nobaraboto. So ngiyayipho ndiye kuthi MDC yaphalala nekuda kweyi. Some of the people vari mu-MDC mabogas.
Kwithi thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangakhulumi iqiniso ngithi ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU-PF ukubulala umhlangano wethu, ukutsho uZakhewu. Umnumzana Elias Mzuri owayefisa ukuba umkhokeli webandla leli yakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano we-Congress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi. Umzuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcinisihlalo webandla leli ebesiphethwe ngukomichi. Uzasekelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Ijalo le-Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Ijalo leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba umthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamende uthi kuzabhidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment Bill. Umthetho sibili mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olithi democracy oyenza kube nzima ukuthi ama-NGO lapha eZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kwenzeka ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba ye-delay ingayiqeda kwi-delay ukuyidibetha nama-amendments ibithi ivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjise kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu i-presidential assent. Nxa i-parliament yajenile ngolwesihlanu iyazi iyovula ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lowo sikhalela ukuthi uzaba ngumthetho elesi maybe ngo-March next year.
Ye, nxa sikhangela-ke umthetho lo obunjwayo akusitshele nje ngamafitshane ukuthi uthini umthetho lo.
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhu anokuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitiki. So uminista uyadecide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esenza kwepolitiki. Umbuzo ubusithi why yena uminista ephiwa amandla okudecide ukuthi inhlanganiso le yenza ipolitiki mbaso politiki. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njengeZANU-PF bazaphonga ukudecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isisekelo like semali, i-funding support. Kunengi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zerodizi zabo-Ian Smith. Umthetho ongelani ne-democracy okumele onke amazimbabweni angawamukeli.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Ngabe ngibone izinkulu emadorobheni babuya bezizoncedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-orphans abatshiwe ngabazali kumbe ama-widow abatshiwe ngomkabo. Kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitha ngabana ubona umuntu osebenzayo uyahola. Umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi kona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezijiyejiyeneyo ezingasizi okumele ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabe uyikhangelinto zonke zina lezi bona emisebenzi yokwenza likwenza yini ngomqotho kumbe selisuka lapho lisenza okungayi.
Ye, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi uphathi intambo ohambelana nakhonokho ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ethi hayi yenjiwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokhu nalapho ukubona njani khona.
Uminister ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bona ama-MPs eminyaka ngena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lo minister engumuntu wephathi yezanu p f nefithi engumminister ezimo ephathi ye-TCC lavela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lelo sizo olubuka lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumelekana uminister apho nguvala i-NGO ngenxadi mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani njani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithize. So uminista njala manje lokho nguvala nje i-NGO ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa intandani kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwe lena ngalo laphathiswa laba abamele bephathiswe bengasaphathiswanga yikho lapho uminista azabuye azenza khonokho nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho. So uminista kafika pho nguvuka nje bokuthi le ngayivale leyaka ngayivale leyaka ngayivale nxa usenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu p f besixoxa laye ekobulawayo. Amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi kula malunga alo amabili uBrenda Rera loEther Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya. Iqembu leli belithekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijineyo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dumisane Moyo umkhondisi weqembu leli.
Ukuthi kwenzakalani lathi nje asikabikwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uyiva lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabikwazi ngoba asikezwa from their side. Lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona baphila ukuthi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona lapha abakhona bayaphila.
Lenzeni ngakho khonokho umoyo ukuthi uzama ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi?
Okokuqala sabikela u-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendlizo sasesitshayile. Labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu besebe confused ukuthi khona kanti kwenzakalani. So sabikela uagent waseyithela ke emapholiseni awe airport lamapholisa nje jikelele ase New Jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kulento eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe bengabe betshontshiwe isigelengiqe kuyabe kungazi ukuthi kuhamba kanjani.
Konke lokhu ke kutshoni nxa sesikhangela iqembu lelinobuntu baba mona.
Ya, ukuthi kutshoni nxa sikhangela ke iqembu lelinobuntu lokhu okwakhathe sekunzima kakhulu ngoba lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke istatement sisithi ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoeline Sibanda bazaqhubeka bezame ukusebenza beyi-4 bezame ukuribranda igroup kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambilini.
Umnumzana Dumisane Moyo ngumqondisi wenobuntu besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lomongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kuketo oluzayo. Ababili laba kwamanje bancintisana kuketo lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress webandla le-African National Congress. Ele Russia libomba ngamandla izithithi zomlilo kagesi kwele Ukraine. Ngabezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Russia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngonangale ke welupane lobaba uThembelani Moyo ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo ba.
Siyaphila baba, dubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibili ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonokho kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akusenjengakudala umfana lijaha. Arali sithi nxa seliyukuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwemvelo nje belikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi sikhathi esi malume sokunje empilweni yami manje kulezi nsuku abafana amasiko abasabalanda abanawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babukele abantwana vela basolanda abanabo ukuthi benayeke izinto zamasiko.
Singathi vele sebephila nge-WhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo.
Then akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi khonoku okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobonana amajaha kuningi vele abasawulanda abanabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi njengobusithu. So kunzima kakhulu ukuthi amasiko avuseleleke ngendlela yangikhona okwenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bethi bekakhathele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugugu.
Pho manje kuvuselelwa njani moya?
Ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane labo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha izama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselo lanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha kube lokhu bukhona kulontulozethekile.
Ye, postela okugcina moyo.
Amajaha sikukhangele nje kakhulu kwathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda umuntu othenjiweyo onakekela abantwana odinga imali odinga yonke into. So kumele ukuthi khonokala kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubanga ukugagadlela imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe ayigagadlela ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele busiya phambili. Hayi, khona lokho sethi kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebusiseni nininini konke bafana sebegcwala entengweni kuphela akwazi lokhu akunamuntu kakhulu.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcwethi kwezamasiko esintu kukhona ngale-ke elubhani. Sibonga kakhulu ungadini lokusasa baba Moyo.
Siyabonga kakhulu msakazi.
Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sihlangana kuzo insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazikuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngithe ke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu. Kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa. Lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sekuthiwa nguJohane umbhabhathizi, lowana owayebhabhathiza emfuleni iJordani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. ilizwe lethu ke lanamhlanje ngaleyo nkulumo yokuzalwa siza ithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili u-18 no-14 kufundeka kanye verse 18, kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele, umkakho u-Elizabethe uzakuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Siyezwake lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakariya owayethethe u-Elizabethi, kuthi ababa lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na, ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana isipho esivela kuNkulunkulu. Bona kuthiwa basebekhulile, kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo, wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo. Kodwa indaba emfisa sikhangele kuyo yile kuverse 14, uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe. Ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane. Sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe, 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 kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esele. Nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakariya ngokwakhe wayezajabula, kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe. Umbuzo ususithi, bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa? Yebo, abazali bathi amhlophe, wakhula, kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula? Abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini, kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini. Abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa, ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu. Ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayishizo, uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu. Ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu? Kuletha injabulo? Awuzibuze. Asikhuleke. Baba, sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye ngamunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo le mndenini yakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sawankhulu-ke uNtungamile Nkomo ungathinelwa kusasa, sike sizwe ezabatsha. Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu otshova intshelelezane, okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Meli, akusitshele ngohambo lwakho lolu.
Sanibonani, linjani ngezindawo ezitshiyeneyo. Thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele. Ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona. Sizofika Tuesday 20 December 2022 siyabe siyifika koBulawayo. Kuthi uthi sizofika emini ngo-12. Sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel. Angithi siyazi iGwanda Hotel, indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane, then sicontinue ngo-N1. Sinamadoda ayi-6 njalo kule Team Vitality elokungincedisa endokuchova nayo bazojika endleleni, angazi bo bazofika ePitoli or eCenturion, so kuzophuma ngabo ukuthi bona bathini. Ngizothanda ukubonga, ngicele nesupport kubalandeli, izakhamizi, obaba, omama, obhuti, osisi, Ngiyathemba iphupho lami selifezekile. Uma ngicabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi, kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele, ngizinikeze isikhathi. Njalo bekube lobunzima kakhulu ngoba akusindaba encane ukuthova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo. Kube lomsebenzi omkhulu kakhulu.
Ye, singathi ke ujongeni uhambo lolu.
So kuzoba le charity or singathi donation ezikolweni ze secondary especially kobulawayo. Nethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso, abanengi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa. Angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafutshane kolapho umele.
Ngizothanda ukuvalelisa. Ongaba elo mbuzo ucingo lwami 2778559492 iMTN yeSouth Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 2778559492. Ngiyabonga kakhulu. Isale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabe sixoxa loMeli Ndlovu oJova intshelelezane. Sikhuluma nje okwamanje usemangweni usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yilo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele-France. Sikhuluma nje ke basanda kuchaya imbekwa. Siyabona ke LH Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane kwathi ke leFrance amabili. LeFrance ke likhuthe amabhola amabili njalo. Amaqembu la abe ngujike lobhanqa 3-3 kusiya fika emaphethelweni omdlalo. Kwasungena ke extra time kwaba njalo nje. So ke singathi Argentina likhokhelwa nguLionel Messi. Selithetheke isicoco se-World Cup kunjalo ke bathandekayo. Loke umculo ka-90s indoda ke uchaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi. Singagqibi uhlelo lwamhlanje ngokuthi sikhangele ebeselazo. Mnumzana Douglas Munzora usekhethwe uba umkhokheli webandla le-MTCT. Idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo wethulwe ngolwesihlanu lidala le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga kablo amabili. Ele-Argentina selinqobe ele-France emdlalweni we-World Cup. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi ngilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.